Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 14 Mabasa 2021 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi usevuselela uhlelo lwe National Youth Service olokulolonga abatsha abaziwa ngokuthi ngama Green Bomber, abetheswa amacala okutshaya lokuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngezikhathi zokhetho.
Imisebenzi yama Green Bomber abaningi bangkhona bebesetshenziswa ukutshaya abadala emakhaya, ukutshaya ngathi abalandeli be opposition party kumbe abama NGO.
Uhulumende uthi abantwana abafunda behlala ezikolo emaboarding bangalokothi baye emakhaya ngekhefu lokunanza ilanga likazibuse kuyonale impelaviki. Namuhla lilanga lakuqala lokungayi emsebenzini kwezisebenzi zikahulumende ezavumelana ukuthi ziza kuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki ngenxa yeholo elingeneliyo.
Weliqiniso siyananzelela ukuthi izisebenzi zikahulumende sezitshengisile zabika ukuthi azisenelisi ukuba nazibuya emsebenzini ngenxa yeholo ezilithola. Ngokunjalo yikho besithi bona sebezabuya emsebenzini suke ezintathu kuphela ngeviki ngenxa yokuthi imali abayitholayo yenelisa ukubana bagade okwensuku ezintathu, benza bangakwenza okwensuku ezintathu. Ngokunjalo ke indaba labayebambe bayilungise masinya. Sinanzela ubana siyo indaba enja indaba endala.
Sokumiswe kusetshenziswa kwenye yamajekiseni e-COVID-19 elungiswa yinkampani ye-Johnson and Johnson ngoba abantu abayisithupha abahlatshwa ngayo benqume igazi, omunye wafa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende uthi usevuselela uhlelo lwe-National Youth Service lokulolonga abatsha abaziwa ngokuthi ngama Green Bomber, abetheswa icala lokutshaya lokuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho. Umphathi Ntambo ubona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa utshele intatheli zindaba izolo ukuthi idale labaphathi Ntambo iCabinet lithethe isinqumo lesi izolo. Amanye amazwe abalisa eBotswana lawo alohlelo olufanayo. Uhulumende uthi injongo yakhe ngeyokufundisa abatsha laba imbali yelizwe lokuthi bazigqaje ngobuyibo babo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mfundo Mlilo.
Uhlelo lwama Green Bomber luhlelo ingingathi lwenza abantu abaningi kakhulu besayo, ngoba siyayazi imisebenzi yama Green Bomber kuma elections adlulileyo 2008, kuma elections adlulileyo 2013 sibonile imisebenzi yama Green Bomber abaningi bangkhona bebesetshenziswa ukutshaya abadala emakhaya, ukutshaya ngathi abalandeli be opposition party kumbe abama NGO. Singathi reserve force nje yezano PF abantu abasetshenziswa zisayo ukuthi benze imisebenzi eminingi ningi kakhulu njengoba nje sokuphethwe udaba lama elections.
Kodwa uhulumende uthi injongo yakhe ngeyokulolonga abasakhulayo laba ukuthi bakhule beyazi imbali yelizwe njalo bazigqaje ngobuyibo babo.
Sizoyicela isivuthiwe, kodwa thina njengabantu asebehlala eZimbabwe njengabantu abalandela ipolitiki siyakwazi ukuthi ama Green Bomber eminyakeni edlulileyo ngabantu abasetshenziswe kumbe singathi yiprogram esetshenziswe izanu PF kumbe uhulumende, ngoba eZimbabwe kulento leyo kuthiwa yi-state party conflation, okutsho ukuthi kunzima ukuthi ubone ukuthi uhulumende ume ngapi, i-political party yezanu PF ime ngapi. So ama Green Bomber ngabantu abangamalunga ezanu PF abaphiwe imali nguhulumende ukuthi benze imsebenzi yezanupf uzathola ukuthi kusukela ngo 2017 kufike kathesi kule mthetho eminingi esifakwe nguhulumende etshengisa ukuthi ngathi nge idemocracy lokhu siya ispace yangona isibancane kakhulu kulokubotshwa okuningi kulama activists we MDC abotshwe yasemajele ngabaphiwa amabheyili kule patriotic bill ngenye ibill efake umthetho ofaka nguhulumende ukuthi vale ngathi space ukuthi abantu bakhulume inqabi ngathi ngathi ukucriticize uhulumende so into eziningi nje ezenzakalayo ezisitshengisa ukuthi uhulumende kumbe ngathi zanupf kumbe uhulumende wezanupf ulamaqhinga amaningi awenzayo azenza ukuthi ama elections azayo aka 2023 aba ngama elections alodlame kumbe singathi Zimbabwe isisiya mbijana mbijana isiya lokho singathi i military state uhulumende obuzwa ngamabutho uhulumende othi emadale kumakhoti kumbe ngathi inhlanga eziningi zakahulumende sezibuswa ngamabutho so kuningi esikubonayo okusithengisa ukuthi okwenza ukuthi sisesabe ukuthi kule mthetho eminingi efakwayo kathi sokufaka ama green bomber zonke lezi zinto ziyasithengisa ukuthi phambilini kumama elections abuyayo ngama elections azaba nzima kakhulu so lolu hlelo luhlelo abantu okumele ngathi bangaluthakazeleli kakhulu ngoba aluphongubuya nje lubuya esingathi kule context eningi kakhulu esithengisa ukuthi hayi izinto ezimabe lokho zisiya zisiba nzima
umnomzana mfundo omlilo ucubungula izombusazwe ube khuluma le studio 7 ecingweni eseHarare uhulumende uthi abantwana abafunda behlala ezikolo ema-boarding schools bengalokothi baye emakhaya ngekhefu lokunanza ilanga likazibuse kuyona le impela viki kodwa behlale lapho abakhona ukwenzela kwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus lokhu kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtshwangwa ngemva komhlangano wedalele cabinet izolo ntambama ugcizelele ukuthi bonke abaphathi bezikolo kufanele balandele lesi siqondiso abantwana abafunda eSacred Heart Primary le Secondary School kanye le Falcon College eMzingwane esigabeni seMathebeleland South bahlaselwe yileli gciwane le coronavirus kunsukwana ezedluleyo ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi igciwane leli lihlasele abantu abangamajumi amabili lantathu 23 labulala oyedwa kumahola angamajumi amabili lane asanda kwedlula lokhu sokulethe inani labantu asebehlaselwe yileli gciwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo kunkulungwane ezedlula amajumi amathathu lasikhombisa 37,330 labulala abaphezu kwenkulungwane lengxenye 1,543 asebehlabe ijekiseni yokuzivikela kuleli gciwane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 218,516. Kusenjalo, wayengusenator wetsholotsho umnumzana Believe Gawule olelunga lebandla leZANU-PF utshele usithandekile mhlanga weStudio 7 ukuthi njengenkokeli bakhuthaza abantu kulendawo ukuthi bayehlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 yona esiphazamise inhlelo eziningi emaphandleni
ngile China
Wenzakalani cholo cho ngodaba lwezifuyo lokulima.
Ngisambekile kusabuka imikhushana emizi kakhulu empomeni kakhulu. Kubalimi lapha siloshupho olukhulu ukuthi khanuka umkhushana obangelwa yimikhaza. Imikhaza yebhashi leyo. Ngawo kumele kube khona imithi yokubhidisa izinkomo. Inkomo zibhidele uma kabili ngezibunde kanye yezinye kodwa inkomo zineyiqini zibe zingadanga ngoba umkhushana lo ubangelwa yimikhaza. Imikhaza eminingi kakhulu imikhaza enkomeni lapha. Ngenxa yokuthi izulu linile abaliningi kakhulu. Ngokunjalo kule kuncedisa okudingakala ukuthi abantu bancedise abalimi bancedise sibe kakhulu ngemithi yokudibhisa ngemithi yokudibhisa kuze inkomo zisinde ngoba kungela kwenziwa khonokho inkomo zingatshabala. Ezilimeni lapha abantu balimile sike kulimile kungoba izulu belimile kodwa izulu seyakhona kakhulu lapha endaweni ezitotayo lezi awuphumanga lutho ke amabele akhona asuke angayenzi kuhle azange enze kuhle ngenxa yokuthi kusuke kwaswelakala ama-fertilizer ayeneleyo. Abanye abantu bathinte ama-fertilizer abanjalo abasathela ngama-fertilizer ngezindawo ngezindawo futhi kunjalo kusilele-ke khonapho-ke ukuthi abantu bathole ama-fertilizer nabawo amanye ezindaweni ezinjengazile. So amabele akhona kulakhona lapho abantu abayenzile abazuzileyo ukuthi abanye bangazuzanga kuhamba kuthiyana ngezigabeni ukuthi kwezindawo abanye bakhonzakozabalendalo angayizuzingile kangaka ngokunjalo-ke kubangela yikho khona ukuthi izulu lifikelana kakhulu emhlabathini ejiyeneyo.
Lo ngumnumzana Belief Gawule wayengusenator weCholocho njalo olilunga lebandla leZanu PF ubekhuluma ezimele elo sithandekile emhlanga weStudio 7.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Namuhla lilanga lakuqala lokungayi emsebenzini kwezisebenzi kahulumende ezavumelana ukuthi ziza kuyasebenza kabili kuphela ngeviki ngenxa yeholo elingeneliyo. Inhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions yayisazakala ngelokuthi Apex Council yahlangana nalo hulumende ngeviki edluleyo ikhulumisana laye ngokukhwezelwa iholo. Wavuma kodwa wathi uzakhweza ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75%. Kodwa izisebenzi zathi imali le ilutshwana kakhulu ngakho baza kuya emsebenzini kabili nje kuphela ngeviki ngoba imali abayitholayo yenelisa ukuthi baye emsebenzini ngalawo malanga kuphela. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela izisebenzi eZTTU umnumzana Ambrose Sibindi uze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kwayiliqiniso siyananzelela ukuthi izisebenzi zikahulumende sezitshengisile zabika ukuthi azisenelisi ukubana zibuye emsebenzini ngenxa yeholo ezilithola. Ngokunjalo yikho besithi bona sebezabuya emsebenzini suke ezintathu kuphela ngeviki ngenxa yokuthi imali abayithola yenelisi ukubana bagade okwensuku ezintathu benza bangakwenzi ngosuku ezintathu. Ngokunjalo-ke njengeZTTU siyakhuthaza ukuthi abakhulumisanayo ku-joint committee leyi eyama-civil servants enegoshethayo ikhulumisana lezisebenzi labaqhathi iminister ukuthi indaba labayibambe bayilungise masinya. Sinanzela ubana siyo ndaba entsha, indaba endala. So ke fanele uhulumende akunanzela ukuthi into le ilungisiswe masinya ngoba sikhuluma kade kathesi abantwana bathwele nzima babengasafundi. So ke uhulumende lo mlando wokulungisisa indaba leyi babize bakhulumisane bafike lapho bavumelana khona vele ama-civil servants imali yabo is less than 200 user. So kusho ukuthi vele asiyomali, kukanti bona bacacile ukuthi bafisa imali yabo ibiselwe ngabe yayikhona 560 user okwenza isense. So uhulumende kakunanzele kona ukuthi akulungisise.
Manje libona kuzaphumelela yini lokhu kumbe sizabona abanye sebexotshwa emsebenzini abanye sebebotshwa?
Well uhulumende weZimbabwe nxa ngokumazi kwethu liqiniso sibili ukuthi singabona sokulokuhluluzwa abantu ukuthiwa i-victimization. Ungezwa lezo ukuthiwa abanye sebebotshiwe, ungezwa ukuthiwa abanye sebexotshwa umsebenzi, okuthiwa basaholi. Zonke lezo hulumende siyakwazi indlela azazisebenzisa kodwa indlela ezingasincedisiyo ngoba kuhlala kusenzala ukuthi abantu sebexotshiwe sebebotshiwe kodwa zukuzuku nambi futhi baqale baqhubeke bengasasebenzi khonokho akuphathisa abantwana, akuphathisa ilizwe, ilizwe liyawa ngoba abantu sebehlala bengasasebenzi, production yehla ngokwethuselana, ukuxotshana kumbe ukubophana akuncedisi, uhlupho lwabo lokukhona.
Yona impilo yezisebenzi injani lezi nsuku?
Impilo yesebenzi seZimbabwe inzima. Sinanzela ukuthi phosa amalanga kuliviki ephelileyo lamalanga athile, intengo yamafutha ifuel ikhwelile, and sananzela ukuthi ithe isikhwelile ama basic commodities, lokho esithi intengo yalezi zinto ezidingwa ngumuntu ukuthi aphile nje khonoko kungatsho lutho, zakhwela futhi intengo zakhona.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphatha amandla senhlanganiso elwela izisebenzi ezctu, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald libika ukuba kulondoda olesithembu sabafazi abangamachumi amabili lambili 22 osedingakala ngamapholisa ngoba echaye omunye wamakhosikazi akhe kade emcabangela ukuthi uthandana lomunye undoda waze wafa. Iphephandaba leChronicle libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usevume ukuthi izibotshwa ezilamacala amancane lesezidonse ingxenye yesigwebo zikhululwe. Okwamanje sengelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani, mbingelele kini basakazi bami. Angazi ezweni lakithi isimo ngoba sinje, kuhlukunyezwa abatsayo abamaphathi aphikisayo amaqembu aphikisayo ayahlukunyezwa. Mini kakhulu ngingenani nabanye abaphikisayo ngoba vele yisystem yodwa abayisebenzisayo, basebenzisayo same system yokuhlukumeza abantu bakithi abesintwini. Siyabonga kakhulu ukuba nomsakazo njengowena. Lapho siletha khona esizwa kahle khona esikuzwayo ngaphakathi nalokho esidinga ukuthi kwaziwe ngumsakazo nomphakathi nesizwe sonke siphelele. Labantu bayahlukumeza abantu bakithi ukuthi kwenzakaleni, kwenze njani, koze kube nini abantu bakamthwakazi bethule, bethulisile, kungacaci ukuthi siyaphambili noma siyemuva. Mina ngithi ngelinye ilanga labantu baseMpumalanga bazoyikhotha imbengi yomile. Ngisho kanjalo, ngikhuluma, ngiyafunga, ngiyagomela, bazoyikhotha imbengi yomile. Sikhathele, sesizwile ubuhlungu bonke abazwise bona, abukho obudlula lobo. Ngiyabonga msakazi wami, nginawo amaningi kodwa ke enginakho yikho khona lokhu. Ngisikhulumele sehawu lesizwe, ihawu lesizwe Mthwakazi Youth, yimi engikhulumayo kahlongwane. Ngiyabonga msakazi.
Sanibonani, sanibonani balandeli, balaleli beStudio 7, konke nabasakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Hayi, ngithemba niyaphila abaphilayo. Lo khulumayo lijagwane elikhulu khanya nincube esigabeni sakwesiwo ePlant. Hayi, ngizathanda nje nami ukuthi ngiphawule kancanyana nje khona lapha emsakazweni wethu iStudio 7. Ngangithe mina abantu babethi bona bafuna ukuthi ma bezahlatshwa leli jekiseni lokuvikela iCovid, bayithi bafuna ukubona umongameli ehlaba. Ngakubona mina kungasukuhlakanipha okutheni lokho kungabe kuhambisana lobuthutha, ngoba impilo yomunye nomunye uphilela, uyaziphilela yena, akekho ophilela omunye umuntu. Wena ma uzivikela, uzivikela kwasawena iqobo lwakho self ukuthi ube safe kulolu bhubhane. So ke ungabhekeli ukuthi ubani ngobutheni, noma engabe emkhulu kangakanani noma engakanani, kodwa impilo ngeyakhe, uziphilela yena. Wena noma umkhulu noma umncane ngakanani, kodwa ilife ngeyakho, uziphilela wena. So ke akudingeki ukuthi uze ulindele ukuthi khona ubone ubani esenza hlaba leli jekiseni ubusu uyalandela na ukuthi uyohlaba. Ngiyabonga, amen kuleyo ndawo.
Sanibonani, sanibonani. Igama nguXolani Hlongwane, ngila eGoli
Mthole ngise Gauteng ngiphila eSoweto ngiyabona isimo lokho esikhulunywa ekhaya ngendaba zama corona ukuthi corona ngenzeke ukuthi okwamanje lokho kuyisifo esihlukumeza abantu sizwakalela le nale kodwa ke abantu bahlukumezeka ngesifo esingaka kodwa belambile into yokuhlunga kakhulu mina ngokwami society lami ngisikhulume seGauteng sizwe kubuhlungu kakhulu ngike ngaba sekhaya imali angenadlule isizwe sikamthokazi sihlukumezeke kakhulu uma ngithi ngiyabheka endaweni yasekhaya kuhlukumezeke kakhulu abantu ngendlala ukudla okuningi kuphuma ngapha eSouth Africa la kuphuma khona ukudla ukuthi abantu bathole ukudla manje mabehlukumezekile ngendlala kangaka kuvalekekile amabhoda avaliwe esicela ukuthi ingathi kungavulwa amabhoda abantu bathole ukudla balambile abantu okunye kubangela ulaka indlala ibangela ulaka abantu kuyosuke sokungathi abahloniphi ababusi kanti abantu balambile indlala yiyo ebangela ulaka ngibonge kakhulu ngibe ngithi nje ingathi kungafika nakulabo abaphethe ababusayo bazwe ukuthi abantu balambile indlala yiyo ezobangela ukuthi bacine sokungathi bayadelelwa kanti abantu baze ubuhlungu ezibalambile yabo ngawuhlongwane lona uxolani ekhaya ngibuyelwa gwelo kula ngizalwa khona ngakhulela khona ngiyabonga
siyabonga mina ngudekisipho ngudekisipho Mashaba and then I hope bona ngabazovuma ukuthi sibone noma siphansi kwelizwe into esifisa ukuyenza ngoba kuningi esikucontributha e-debank so sibona bejabulela kwesicontributha but bengafuni ukusithatha as citizens angeke kulunga kumele sibone ya want to have our say
ngizwa ngikhathazeka sibili ngoba ungakhangela athi sinxa kukhulunywa ngendaba yokuthi kukhutshwa abantu besishonene ekusebenzeni endaweni eziningi esindebeleni abantu sebekhokhelisa ibala lokuthi ibandla lemphakazi yilo elenza lokhu no ayisilo thina sizenzele thina mina kwengikhulumayo nilabanye sizikhulumele thina kubo MP bethu kathesi omunye lomunye umuntu omunye lomunye umsebenzi ovulekayo lupane bayabuye besitshela ukuthi bantwana kuyaqhatshwa ngelangeli nje lupane sehluleke ngenxa yokuthi ama qualifications amanye ababebafuna sebe singalawo ngokuningi kusehluleke khona lapho asilaphathi ngitsho le yodwa esimelayo thina lupane sizikhulumela nje singabantu nje yabo so into yokuthiwa yi-political party yindlala umuntu uyabe ezilambele efuna nalimphi usutha angasutha yalinyathela ngenyawo ngoba uyabe sesuthi iyabe sele weyithi once walinyathela wama phezu kwenu akulani into elizamenza yona liyabe selimsuthisile musa so inzisa ubuhlungu indaba yokuthi uthole umuntu omunye lakathesi ngo-2021 elokhu ebhizi ngemva kwephathi bangaka amaphathi abekhona ezimbabwe bangaka abantu asebehambele olimpopho amaphathi ekhona ephile ezimbabwe ayi-opposition bangaka bangaka abantu abayehluleka ukufunda ezimbabwe bangaka abantu abafaya ezibhedlela zingalamithi bangaka abantu ababawayo ngezimoto imigwaqo ifile ekhaya ama-opposition party elokhu ekhona konke le phathi ebusayo konke lokhu kukhona ezimbabwe izimbabwe ilokhu ivubeka isiya phambili kodwa silawo amaphathi aphilayo adona azolwela ukuthi abantu ilungelo labantu angaphi lawo maphathi nxa kusenzakala nje kwakusenzakala sokathi sezimbabwe kunzima kubuhlungu lokho esikubona kusenzakala ngelizwe lakithi but lokhu kusakhona ama-opposition party kayodwa iphathi ekhaya akhona ama-opposition la ayihluleka njani ngoba ngamaphathi ayihluleka njani ibandla libuse for 40 years kodwa kulokhu kulamanye amaphathi azibiza ngokuthi ayi-opposition hayi baphelile abantwana babantu iyeza nje ukuvota kuyeza ngo-2023 basazokufa abantu basazobotshwa abantu bayiphelele ejele kuyakhala onina babantwana abanikazi bamaphathi bazithulele yinto enzisa ubuhlungu yena leyo dube ngemto zayithi ukuthi sile something eyisikam ezibiza ngamaphathi azosikhulula wona esifaka phakathi kobunzima kathesi ngabe kungasifo ukuphikisana kwamabandla amabili ezimbabwe kumbe amathathu ngabe kayinje izimbabwe ngabe ilokhu isaright but ngenxa savuma kwaba le nto kuthiwa yi-political party yikho izimbabwe nje so ibolile izimbabwe ngenxa yamaphathi
injani basakazi bakasitijoseph thina ngapha kwelakithi kumthokazi asifuni ukuthi sitshone sibhayiziswa ngokuthi kuthiwa ye kulo chamisa asifuni ukutshona sibhayiziswa ngokuthi sithi umuntu uzahamba ayevotelwa uzasenzela lokhu kuyathi sondukufa ngizosondukufa ekhuluma lapho undoda waseplant ethi abantu abakhulume ngedevelopment kuyakuthi unkomo baze bamfakela lesithompu umgwaqo wakho umahlirihlisi then uzothi umuntu oyi-1 against 2 provinces emathebheleleni ndathi ayahambe emelana labantu abayisebenzi eHarare ethi uyabuye siphathele ulucha ayikho lento into nje kumele siguguzele abantu ukuthi thina asila asila ukukhokheli bevoti silokukhokheli benkosi yikho kumele sikudemand sikuthathe le esihloneni kubuye kithi abantu besihloneni must go abaye kithi indlela sezimbili 40 years is not a joke so kulesikhathi eside sihleli ngaphakathi kwabo njengamakhovula indlela sezisehlukana manje wonke umuntu kaqonde kubo iye kathesi bachaya umqondisi umqondisi babachayela ukuthi bawonini babachayela ukuthi bangamandebele njalo into leyo kube lokhu bechaya abantu besemenje besindebeleni abake beyini izabahlupha ngelinye ilanga abami imanda so-Friday ngamalanga amabili athengile isitayela lisesenzakala ngebhukraun abantu besindebeleni babengakho prepared ngaso abakunanzelele konke ukuthi ngelinye ilanga bazagqaphuka kakhulu abantu labo and ukufa sisakwesabi kahle ngoba sekufanani esesikufuna ukuthi sikhululeke elizweni leli sihlale kuhle elizweni leli dala abantu bakithi khonokho okukhulunywe ngurafayeli ukuthi gqokani amasayini amabhesi gqokani lingabe ngamagwala ngomthokazi yilizwe leli
nawe bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezele Melika sokumiswe ukusetshenziswa kwenye yamajekiseni e-COVID-19 alungiswa yinkampani ye-Johnson and Johnson ngoba abantu abayisithupha abahlatshwa ngayo benqume igazi oyedwa wafa. Ugatsha lwezempilakahle olwe-CDC luthi lumise ukusetshenziswa kwaleli jekiseni kuqala kusacutshungulwa ukuthi kungaba kusenzakalani ngalabo abanqume igazi ngemva kokusebenzisa leli jekiseni. Ele-South Africa lalo selimisile ukusetshenziswa kwejekiseni leyi lisithi ikhanya ingavimbi umkhakha we-coronavirus owaqhamuka khonale e-South Africa. Kodwa inkampani ye-Johnson and Johnson ithi phakathi kwabantu abedlula izigidi eziyisithupha, i-6 million, kulaba yisithupha nje kuphela ababe lodubo lolu. Lokhu kwenzakala inani lababanjwa igciwane le-coronavirus lilokhu lingehli ngendlela yayicatshangelwa ukuthi kuzaba yikho ngemva kokuhlaba abantu abayizigidi ezifika phose ezingamakhulu amabili i-200 million. Sixoxele sisalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkhwanazi saqala ukumbuza ukuthi umumo we-coronavirus unjani lapho ahlala khona edolobheni le-Ohio.
Umumo ngapha awumhlanga umumo wegciwane le-coronavirus. Kuphose umnumzana uDr. Fauci ufake nje kwaphose kwaba ngumpikiswa omuhle ukuthi ngumjaho phakathi kokuthi abantu bathole injection ye-vaccination lokuthi ama-cases ayehle igciwane lehle ngoba kathesi liqhamile kakhulu kuphezulu kakhulu. So lokho ngumjaho ukuthi okuwinayo kuphi kodwa kathesi akukabonakali okuzawela khona indubulo xakuxaka kulowo mjaho.
Ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho nangokukhulumisana labanye bakhona yini abalokhu bethandabuza ukuthatha ijekiseni?
Ye, ngokubona kwami msakazi bakhona abalokhu besala bengalashiwa lokuthi kumbe bangalaqinisa ukuthi bathathe le ijekiseni kumbe hatshi njengoba sikwazi ukuthi kunenge kwa inkulumo ezabakhona elokhu ezigijima ekulenjini ngendaba yale ijekiseni ukuthi engxenye izasenza sibe yilokho nalokho kumbe iyasenza sibe kunenge okungachasiswanga kunenge abantu abangakuzwisisiyo abanye abantu lokhu ecabanga ukuthi kumbe izasenza sibe ngamakhiwa kumbe sizabanga izituhwane kodwa kukho konke abaningi engibaziyo mina abalokhu besimba phansi bethi hayi ngeke bayithathe bona engxenye bazayithatha ngokuya kwesikhathi sebebona ukuthi kuya kumanjani kodwa kathese hayi abantu abansundu hayi abakafuni ukuma ethashalazini bathathe le Jackson.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Ohio. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. uhulumende uthi usevuselela uhlelo lwe-National Youth Service olokulolonga abatsha abaziwa ngokuthi ngama-Green Bomber. Uhulumende uthi abantwana abafunda behlala ezikolo ema-boarding schools bengalokothi baye emakhaya ngekhefu lokunanza ilanga likazibuse. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.